VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 Ntulikazi 2019 Bokifu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abalekele sokuza kusemadabuka kuso. Akula gesi sendileziki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup.
Ndingathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusisapota all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu.
Lina kutwa luhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokuchithwa komlilo kagetsi emadorobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizinisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi-ke uZulu uthi izithebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa-ke ingcweti kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Timnas Musuku ohlala edolobheni leGwelo.
Amagesi vele asonto yokuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abalekele sokuza kusemadabuka kuso. Akula gesi sendileziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho last 2 weeks. Ngathi about a week ago ngibele 2 days but even ku-charger yena ifoni akulanto eyenzakalayo. Ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Singathi-ke seliphile ngani lisekhaya
phela. Hayi ekhaya kungcono phela anti yabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasimlilo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le-stage yokuthi bayasebenzela ezindlini ephitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lowo, ngu-stage 5 uzafika ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobe izitofu pho akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kadezi ngabo umuntu ekutshela amanga phandle ukuthi mayenamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele i-fuel, i-fuel iyadura. So abantu abanye sebengani bazi. Yenza konoko kwamasoli abangani balezimali zabo kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenzi imisteki yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini uyabe unemnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingu-thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka angazi ukuthi uthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakhamuzi seGweru sixoxela esemkhoba 5 siphinde njalo saxoxa lomnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yikefika la.
Achithwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi kodwa hayi okwanamhla hayi ngane kungcunyana
singathi ke kutshoni khona ukunqama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje
akusela into ehambayo ngoba izimi lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba kusela bhizinisi uzaqhatha abantu bangayifike kukusebenzi ilanga lonke bathayise kungela magetsi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprodactini loni lize ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagetsi izinto zonke zitshela kahle
ezindlini-ke amafrijini noma enjani
kusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo-two days engekho amagesi so kusho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalelwe sibili ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwa ilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane
singathi-ke nxa usukhangela izithebo khonapho-ke pol icina senzani selisenza imhwapha sokungani usekhayeni
sekuthile ekhaya sibili ngoba sesidla imhwapha nxa uthe wenelise ukuthi uthenge manje kathi esanti sikhuluma ngaphasi semqandeni so ngaze ufake loo mhwapha ukuziwone kuza kuthathela isikhathi eside ucine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesiganela kuyo le imbhida labo khabili
pho kuyaphileka nxa kunjalo
kuphileki sibili kuthwalise abantu nzima hayi sithwele nzima aleatibeuze uzovakashela ngapha lawo kuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatshoni
singathi kulobuzima sibili
siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisakwazi okuyikho
pho lingaphuma njani esimeni lesi
ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababusayo labo badonseleke emuva lekhatshana
Lo umnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha e Voice of America ethe Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ubusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMuyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usedulela lolo daba.
Lezinye zihlaba umqhwele bezikhunswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoqo kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu-PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha
umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo
silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sizafuna beze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo iZimbabwe ma ingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingeni kuso
ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuka esontala ekezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni
angani abantu bangaza ngobuningi bajoyine izaphu ikakhulu nqisa phethela abako-UK Britain New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje
le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu
ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la e-South Africa nabomama abahlala la e-South Africa asiphakameni yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esisiyiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe
isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPhithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelankani
izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula
ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcini ngcebo umnumzana Mark Mbayiwa lo mnumzana Future Msebele wabona ubudlelwano balelibandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Singana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yes ngathi kunjani khona ngapho ke?
Ah ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini.
Yes, yakuzwa kakhulu. Yes, ke sixoxeke ngemithi yesintu. Kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku?
Ye, bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba iyeqakathekileyo, iyesiza abantu. Yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthi yekelani imithi yesintu, kodwa-ke iyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo. Kulungisa church ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi, kodwa ke ngibonayo ukuthi umuthi wesintu uyancedisa kakhulu.
Yes, ngathi ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi?
Ngowezisu. Umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo. Umuthi onqesto ingqondo nje ophambana. Ye, lo muthi okuthi owembeleko. Imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo.
Asikhulume-ke ngakhonokho womuthi wembeleko, uyatholakala omningi kakhulu yini?
Ukhona emuntwini ovele ewaze siyonto ehluphayo, ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa, bobabili umama lobaba bazile ungahlangani, bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni. Ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hayi umama usebambile. Engakayi emazibukweni kuyachiya ukuthi hayi selingaqangilisa ukuhlangana sokusele amalanga angalithumi ukuthi umama azibone emazibukweni. Nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo lokho engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki.
Kuzobuya-ke imithi yengqondo, kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho? Wena ngokubona kwakho.
Okunye kwaye kuyukuphambanisana, okunye kudalwa ngamadlozi akubo. Yikho kusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwayi loleli lamakhala. Okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwayi lamakhala okwezinsuku oyabuwaphebo lona zona. Manje lokho kwekalandela imithi yakho. Imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo lawakho ahlangane.
Hayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya, kodwa isikhathi yiso sesidliwe nguMangoye. Ungathi nxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu?
Bengayideli imvelo yabo. Abantu kabahlanganise imithi yesintu lesilungu ukuze baphile kahle. Owesilungu uzalalisa, owesintu ufike ukhucule. Njalo ngokuthandazela kuphela cha, hayi inkani sibili. Umuntu usizwa ngumuthi, umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni. Ukuthandaza sokungabuya leda lakho kuncedisa, kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungathini lokusasa.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Siyabonga kakhulu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyawagcina amasiko ngela manyama.
Okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hobe.
Zwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Ngeviki edlule emthwakazo muhle besilo nkosazana Samantha Svanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare. Ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Ah mina ngiyaphila unjani mnumzana wome?
Ngiphilile mnumzana. Use Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Singakathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu. Bengifisa ukuthi siyithinta udaba mayelana lo msebenzi owenzayo. Awusitshele okunengi.
Umsebenzi wami ngiwenzayo tax consulting. Ngathi ngiyingcithi indaba zemithelo. Ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo. Ngalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo. Njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo. Njalo ngiyabhala amabhuku.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo?
Ungalibona loluhlelo oluhle kakhulu ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho njalo abakwi-environment etshiyene leyakho.
Asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwele Melika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho. Kukhona okungathi usuhlangene lakho na?
Kunengi kakhulu. Ngakhangela lapha indaba esingifundile kakhulu lapha kule Melika. Abantu balapha bayabamba isikhathi. Ungakhangela ekhaya ibhalwe ukuthi nehari. So kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli endaba yokuthi abantu ababambi isikhathi. As part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha eMelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo. Lenye ikhampani ekuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku especially la esingadinga i-second hand. Ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Africa.
Waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha. Bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo African Time alusebenzi lapha kwele Melika.
Alright,
ngiyakuzwa mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Kutheni sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona? Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okudla vele ngiyake ngakwazi ukuthi kuyini. Ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo. Ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ama-American kabhodabhod uhle ayitshayi khona nhlasibile katshona ibhodabhod edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi uzeleni ufunani. So uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo. So uyabona ukuthi kuyakuthiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues. So uyakhangela futhi lapha eMelika abantu they are private, yabona, they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama special questions. So futhi ngale ne-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe.
Ngathi kumule Zimbabwe not yet lost. Ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina maZimbabweni, but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintele izinto. Yithi thina maZimbabweni esimele sizithinte. So into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiye eceleni siyakhe ilizwe lethu.
Hayi, sikuzwile mnumzana Sabelo, nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Sibongile.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Ntswaka zomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Usiphathelene lamhlanje mfundisi.
Namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMakho isahluko sesihlanu indima yesithoba munye lapha okulamazwi athi wona uJesu wayesembuza wathi igama lakho ungubani. Yena waphendula wathi igama lami ngiligiyona ngobana sibaningi. Nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phosa nsuku zonke xa sifika endaweni ezishiyeneyo kuthi kathi vele thina singobani. Lindoda endaweni ithi khulume ibizo layo lonke elikayise lonina eyayisaziwa ngalo ithi inguligiyona ngobana baningi. Indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa, amabizo abomndeni, amabizo abo osendo, sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha. Indoda lithi igama lami ngiligiyona wasibaningi. Kanti wena elakho igama ungubani? Nxa abantu bekubuza bathi ungubani, wena uphendula usithini? Okwenza ukubana le ndoda ibizo likaligiyona ngobana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo. Bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo. Ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana lweligiyona ngobana phakathi kwabo kuphila imimoya eminingi. Abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafise ukuthi bangafanani laye. Labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo. Sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqele oligiyona phakathi kwabo. Bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa wazakala ukubana umuntu onjani. Ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi ngiligiyona ngobana baningi phakathi kwayo. Wena ke phakathi kwakho unjani? Kulana enhlizweni yakho, imicabango yakho, lokukhulumayo, lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukuyikho khona endaweni ezishiyeneyo na? Ingabe uthi ungafika kweyindawo untshintshe ube ngesinye isimo, uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo? Baningi abantu abanjalo abale moya eminingi abatshintshayo njengonwabu. Nxa esechurch uba umuntu olungileyo, angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into. Abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile, izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba uphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani nalokho. Abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda. Abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono. Yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda. UJesu esebona ukubana le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlela lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula magedane, uJesu ugcine sithi phuma moya omubi kulowo muntu. Ilapho esizwe khona ukuthi umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle. Cela uJesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho, ube msulwa, ube ligama elilodwa waziwe ngalo, ungazwabala amagama amaningi. Hlala eqinisweni lakho, abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso. Ungabi mbaxambili, cedakala ebantwini bangakufanisi, bakwazi ukuthi umbani. Nxa ubuzwa igama, khuluma igama elilodwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo olungileyo oyingcwele, sicela ba umusa wakho usizwele, usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu, sihlale sile gama elamukelekayo phakathi komphakathi lapha ngobuso bakho. UJesu uyakhuleka. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kulike ntungameli Nkomo. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe lomdlalo wokuqaga ibhola elamaGems libhuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe 2019 Vitality Netball World Cup. U-Ezra Chizas Banda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe lamaJugs velikhalelwe unqoba eUganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu ke i-first half. Lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa akhanya ke esekhathele ne-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana eUganda labuyela enqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaJugs kodwa sebedume kwamagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlalela iqembu lamaJugs.
Ngidlala ugola takhe. Babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta olalong. And into engiyithandayo futhi ngidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba lalubona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelela ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi uye kuma-trials ufike uyenze into ezinhle. Abantwana ebanjanjile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanamba ama-emails so angazi kuzibazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu uyaphambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Yabonani umdlalo we-netball lapho esiyakhona esibuyela khona sebeuphakamisile. In fact dealt out sembona ukuthi kumele beqakathekise aba-5. Yabona ingandathi kumele sibe le-sponsorship njengabafana.
Uthini ke kubalaleli abalaleli eZimbabwe bathi amantombazana?
Njengalitshelayo yona guys yokuqala ngakho ngiyathanda lonke, ngiyabonga nge-support. Njengalitshelayo yona yalandoke zamani okuncane kancane kancane libuye ku-sport, uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho sasiyavuka njani.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo ngukhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope ukuthi next time ebuya or wherever the World Cup sizoyidlala, I think this is a learning curve, bazokwenza better than this and silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaJugs.
Sesibukela amankazana bebedlala kahle sibili, sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basichazile indlela kade bedlala ngayo, sibusisekile sibili. Sifathisele inhlanhla, they must keep the fire burning.
Iqembu lamaJugs lubhekisa ekhaya ngolwesibili, kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzela izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunje nje iqembu le-Australia leNew Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Kukhangelelwe ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba eNew Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele Studio 7 ngise-Liverpool MNS Arena, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Sikwamukela khona manje ukuthi iqembu leNew Zealand inqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe namhla eLiverpool kuleBrithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elithumi lambili, 12 years. Senjalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumelelo yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1, Islanders 1. Tel 1-0, Mushwane Stars 2. Dynamos 1, Cape United 1. Ngakuthola nothi khangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela lamhlanje. Abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Jugs linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lensango, Gibbs Dube, asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.